indaba yamapension sabhalela uhulumende khona ngale kwabe cabinet sibakhumbuza ukuthi ulamalungelo akhe ubaba uMpoko angaphansi kwesisekelo sombuso welizwe iconstitution ngoba ungaya esigabeni sesi-102 seconstitution uzathola ukuthi yena na kubhaliwe khonapho ukuthi umuntu ade engu-president kumbe engu-vice president kumele abe le-pension elingana leholo lika-vice president onguye osesihlaleni ngesikhathi kubhadalwa leyo pension. Njalo kumele abe lama-allowances, abe lokunye okunjengokwe-security okuyabe kubhalwe ngaphansi kwe-Act of Parliament. Yikho-ke sabakhumbuza ukuthi hhayi kulamalungelo lawa.
Kodwa siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umthetho okufaka sobala ukuthi imali yona le ipension izaphiwa owayengumongameli uMgabe, akukhulumanga ngomphoko. Manje liza kuhambisa njani khona?
Hatshi ke khonapho uyabona ke baba Nkomo. Umthetho ka-former president, ama-benefits lama-allowance, yiwo athi ungakabi khona. Ngichasise khonapho, indaba ye-pension, ka-president lo vice president, former president lo former vice president, kubhaliwe already, kubhaliwe kulotshiwe e-constitution ukuthi i-pension yakhe liholo lalo obambe isikhundla soneso ngaleso sikhathi. Kubhaliwe. Okungabhalwanga okuthiwa ke kuzabhalwa ngaphansi kwe-Act of Parliament lama-regulation ngama-allowances lamanye ama-benefits anjengokuthi o-holiday, o-medical aid, okokuthi uzahlala ngaphi. Yikho okungekho ku-constitution kuthiwa kuzaba ngaphansi kwe-Act of Parliament langaphansi kwama-regulations. Lawo ma-regulation okhuluma ngawo, yiwo ama-regulation ke asebhala ukuthi okuka-president kuzaba yilokhu, ngoba u-president ebesilaye nguyena lo yedwa uMgabe, wayengasoze azibhalele yena ukuthi ama-allowance lama-benefits akhe angaphuma esikhundleni azaba yiwaphi.